Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 9 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abangamachumi amathathu lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo.
Ifestival leyi ngiyokuthi sizama ukuxoxisana nabantu sisizwa ukuthi bona kambe i-ground leyi yabahlukumeza njani.
Kusungulwa umbukiso wamabhayisikopo omayelana ngombhuqazo we-ground kobulawayo namuhla.
Kusuka kumangalise ukuthi abantwana bazabhala mazamanishini bani bevele bengazange bafunda.
Abazali bakhala ngokuthi ngabe uhulumende uyesula imihloliso yalonyaka ngoba kulalutho abantwana abalufundileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amathathu lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo labahlanu abatholakale sebesilile. Inani labantu asebehlaselwe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli sebezinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,951 kuthi asebephephile sebezinkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6,446. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1,276 kuthi asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi phose amathathu 229. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,058,764 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamachumi amathathu lanhlano 36,353,763. Inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology namuhla izasungula umbukiso wamafilimu aphathelane lombhuqazo we-ground kobulawayo lapho ezabukisa khona abantu bezikhulumela ngokwabehlelayo. Umbukiso lo ubizwa ngokuthi Asakhe Film Festival njalo uzaqhutshwa phakathi kwensuku ezijiyeneyo uze uye phela mhla ka 30 kulinyanga. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Senzele Ndebele uthi bazama ukukhuthaza ukuxolelana ngokuveza iqiniso ngokwenzakala emathebelelendi laseMidlands lapho kwabulawa khona inkulungwane zabantu ezingamachumi amabili libuto le-5th Brigade ngesikhathi se-Gugurahundi.
Umbukiso webhayisikopo lo ukhangela esingathi khona yikuxolelana lokudinga ukuthula emphefumulweni yabantu ngesikhiwo esingathi khona yi-peace and reconciliation, ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi se-ground kuningi okwenzakalayo abantu bahlukumezeka kakhulu. Abanye abakazi bethola ithuba bekuthi bekhulume ngakhona okwenzakalayo. So i-festival leyi ngeyokuthi sizama ukuxoxisana nabantu sisizwa ukuthi bona kambe i-ground leyi yabahlukumeza njani, bazwa njani, kuyini abafuna kwenzakale. Siyabe sikhuluma njalo labantu izikhwicamfundo ezikhangelane kakhulu lento zama-genocide studies lezo ukuthi kambe abantu abaseke bayehlelwa luhlupho olunje kuyini ongenziwa ukwenzela ukuthi kona bathole uxolo bezizwe belaphekile emoyeni ngoba abantu abaningi bayakhathazeka ngodaba lolo.
Uzaqutshelwa ngaphi lumbukiso njalo ngobani abavunyelwayo ukuza ku?
Ngenxa ye-COVID le esihluphikile, umbukiso lo uzayenzakala ngezigaba ezijiyeneyo, amalanga ajiyeneyo. So kule minye engathi amanye ama-events azayenzakala online, abantu bazabe bebukele ku-Facebook. Lo kubalisela ke i-public lecture ka-Stuart Doran mhla ka-16 izabe ikhona online. I-public lecture ka-Jeremy Brighill owaye ku-intelligence ye-Zipra uzanika laye i-public lecture ekhangele kakhulu ibutho le Zipra mhla ka-27 izaba i-online. Then mhla ka-30 siza launcha into ezintathu. Mhla ka-30 siza launcha i-Gugground documentary esiyenzileyo ngomnyaka lowo ekhangele kakhulu kuhlukumezwa ngomenye into, ukudlwengulwa kwabomama ngesikhathi se-Gugground. I-documentary le ithi The Bones Will Speak. Bese sithi njalo ngelanga lona lelo siza launcha i-Guground Memorial Center okuyi-website lendawo lapho abantu abangahamba khona bethola imininingwane eminingi emayelana le-Gugground. Bazathola ama-testimonies lama-documentaries la esitshona siwarekhoda. Bangafika njalo kuwebsite le abantu bebhale kumbe befake ama-message, bebhale ngezihlobo zabo ezalahlekayo ngesikhathi lesi ezabulawayo, because sifuna ukuthi at the end of the day sibe le-database ukuthi sibe le-idea ukuthi kahle kahle bangaki abantu ababulawayo njalo babulawela ngaphi. Sizaphinda silontshe njalo ugwalo olulotshwe izikhwicamfundo ezijiyeneyo. So umbukiso lowo wamhla ka-30 most of the events zizawe zi-online, but sizabiza nje abantu abalutshwana abazawube bekhona, but ama-public events azawube senziwa online ku-Facebook.
Umnumzana Senzele Ntebele ngumqondisi wenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology. Uhulumende yena uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphakathi kokukhulumisana lenhlanganiso yeMathebeleland Collective ngenjongo yokulungisisa lolu daba. Ikomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha, iNational Peace and Reconciliation Commission, layo ithi ilenhlelo zayo eziqhubayo ngenjongo yokuqeda umfutho olokhu ukhona phezu kodaba lweGugurahundi. Abanye abazali bathi ngabe uhulumende uyesula imihloliso yalonyaka idluliselwe phambili ngoba kulalutho abantwana abalufundileyo. Izikolo bezivaliwe okwenyanga ezedlula eziyisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lanxa abanye abafundi bebeqhuba izifundo zabo ngenhlelo zokuxhumana ebulenjini be-intanethi, abanengi ikakhulu abasemaphandleni babikwa bengazifinyelelanga lezo nhlelo zemfundiso ngoba kabala intanethi. Ngokunjalo abazali bathi abafundanga lutho, njalo ukubabhalisa imihloliso yikubafaka esimbeni esibi esizakwenza bengaphumeleli. Bathi okwenza umumo ube mubi yikuthi lanxa izikolo sezivuliwe abantwana kabafundi ngoba ababalisi baphakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo. Siqoxele umqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni, i-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Ababalisi kuzikole eziningi elupane abakho. Sike sabhodabhoda kuzikole ezithize safumana ukuthi kuzikhalela ibhunga yezi kuphela, ababalisi kababuyanga ezikolo, uyafica kulabaphathi bezikolo kuphela. Kuthi-ke lalaba abalutshwana bathe bahamba ezikolo ngendlela zokuthi bayesaba ukuthi mhlawumbe bangaxothwa umsebenzi, bafika bazihlalele nje bebukele abantwana bezitendela kungelanto izinto abayenzayo. So esingakutsho ukuthi ababalisi kabakho akula kufunda okwenzakalayo. Kusuka kube isimanga ke ukuthi nxa kusenzakala into enjalo, kodwa uhulumende lokho eqinisa ikhanda esithi amazama nation kawabe khona ngo December. Kusuka kumangalise ukuthi abantwana bazabhala mazama nation bani bevele bengazange bafunda.
Abazali bona bathini pho?
Lokho kwenzakalayo kusuka kudide abazali beswele ukuthi benzeni ngoba bengazuthi kuyini okuhambayo. Bayesaba ukuthi bekele ukuhambisa abantwana mhlawumbe enqaba abalisi begcine bebuya kumbe kuthiwe yiba barong abangalethanga abantwana. So abazali ba-confused abakwazi okumele kwenzakale. Ngapho abantu ababo bahamba ezikolo kuba le monakalo emkhulu kakhulu abantwana begila emkhuba senza kungezwa ngendaba zokuthi akula abantu ababelusayo ezikolo. So kusuka kulethe ukudideka kubazali ukuthi kuyini okumele kwenzakale. Bayesaba futhi ukuthi bangahlalisa abantu ababe ezikolo since kuthiwa kumele vele bebhale ama-examinations ngo-December. Kungaba yingxabangxoza futhi kubantu ababo behluleke lokuthi babhale lawo ama-examinations kumbe kube lokufeyila okukhulu. So basethembeni lokuthi mhlawumbe engxenye uhulumende laba lisi bazakhulumisana bevumelane ukuthi kuyini okumele kwenzakale abantwana befunde.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngomqondisi wehlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Ivandla leMDC Alliance lithi ukubuyela edale lePhalamende kukaNkosazana Thokozani Khuphe lamanye amalunga eMDCT alichumi lane kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bafuna nje inotho ePhalamende athi ukusebenzela uZulu. UMakhuphe labanye bakhe bafungiswe kuthange ngemva kokuxotshisa amalunga eMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuHouse of Assembly lakuSenate. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
UKhuphe lezihlobo zakhe into edebevele beyifuna kakhulu ikungena eParliamenti bazisebenzele bona labantu babo ngoba abalandaba lokulandela iconstitution, abalandaba lokusebenzela abantu, abalandaba ukwelisa izano ukuthi ingabhidlizi inotho izano ingalokhu iqhubeka ngecorruption. Yikho ke sibone emhlophe ukuthi into abayenzayo ayikho emthethweni ngesikhiwa bathi ayila legitimacy. Kungaba legal ngoba kwavela ku Supreme Court leyo captured e compromise but akula legitimacy. Illegitimacy ngesintu singathi akula buntu ukuphiwa umntwana womuntu ngecourt wena usazi ukuthi aso wakho usisithi ngowakho ngoba uphiwe yicourt. Akula buntu njalo kuyayangisa bathi ngibikele emhlophe ukuthi vele abalandaba lakho okwenzakeleyo bona sebezimisele ama-by-election le 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Amanye amalunga e-MDC Alliance lawe MDCT athi kumele kumanyanwe ukuze i-MDC inqobe ibandla leZANU PF kukhetho oluza kwenziwa ngo-2023. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Witness Dube ilunga le-MDCT lomnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcini sihlalo we-MDC Alliance yeMathebeleland South yena othi ibandla lakhe yilo elimele likhokhele ngoba lilosekelo olukhulu elizweni. Umnumzana Dube onguye osungula lingxoxo yena uthi kumele amacele omabili akhumisane umlotha.
abakhokheli khathesi kumele ukuthi ngabe bayahlala phansi bakhangele ukubana ibandla le-MDC yokuzayenza ukuthi lingabhidleki kuyini. Kusiywa kucongress kube sokukhethwa-ke umkhokheli sibona ukubana angahlanganisa bonke abantwana be-MDC sisiya kukhetho olulandelayo.
Mnumzana Moyo,
sizahlala siqondane nokuthi siyosapota i-MDC Alliance ngoba yiphathi abantu abayivotelayo.
Dube, ubona ingani kulosekelo yini? Nangu Mnumzana Moyo yathi akulasekelo ku-MDCT.
Into edanisayo ukuthi ubona obaba Umoyo yibo abakhokheli bakhona okumele ukuthi ngabe yibo abafuqa indaba yokuthi ukukhokheli buhlale phansi buphe isixazululo kulolu daba, ngoba eqinisweni umthetho bayawazi. Umthetho wephula nguye ubaba uChamisa, umama uKhuphe laye uqhubekile wenza okulungileyo ngomthetho, kodwa sakubona ukuthi noma kulungile emthethweni ibandla kuyalihlakaza, ibandla liyalokho lidabuka lisiya phambili. Kumele ukuthi ngabe sesikhathesi sokuyikuthi abantu bayadingana, bayazama ukuthi babumbe i-extraordinary congress ibe khona, kukhethe umkhokheli oyedwa, bonke abanye babe bengazange baba nenhlanhla labo babe lokusekela, sibe libandla le-MDC lona lalelaziwa ngabantu. Bangabe lokhu beqhubeka beqinisa indaba abayaziyo ukuthi kayikho emthethweni, indaba yokuthi bathi MDC Alliance libandla, bona bekwazi ukuthi kwakungumbuthano wamabandla, into eyaseyanqunywa la yimthetho. Babe beqinisa besithi ukulandela umthetho we-constitution ye-MDC le-Zimbabwe ikulandela izano, kurongo lokhuyana ngoba baya misdirect abantu, balahla abantu ngoba siyo. Into ekhona ikuthi kumele i-MDC ngabe yayilandele i-constitution yayo kusukela ngasekuqaleni, ubaba uChamisa wangenzi lokho akwenzayo. Ngabe ubaba uChamisa lo mama uKhuphe ngabakhokheli aboqotho abale-MDC enhliziyweni, ngabe bayazama ukuthi kumiswe konke lokho okwenziwayo kuzama ukubuthwa abantwana be-MDC?
Ungasigqibela ingxoxo ngomnumzana Moyo.
Ngiyabonga. Amazwi avela kuDube ukuthi thina ubukhokheli kumele ukuthi aliba siyalungisa, silandela umthetho we-Supreme Court ukuthi kwenziwe i-Congress i-2014 structures, kodwa simangala ngalaba asebesebenza ngelikholwa abanye abantu. Kungamela ngabe kwenze lokho kungasiko kuvela ku-Supreme Court. So ngithi ebantwini beZimbabwe bakhulumathi South, kasimini ngeqiniso sithi siyadayivetwa izinto lezi esizibona ezenziwa ama-ejenti ezalo. Thina sisebenze siyakhe i-MDC Alliance ibeyiphathi eqinileyo nasiya ku-2023 election, siyenqoba njengoba sanqoba ukuze umhlaba ukhangele ubhekile.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland South, ubexoxa endawonye lelunga le-MDCT umnumzana Witness Dube. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi oyengomphathi ntambo kahulumende ngesikhathi sikaMgabe umnumzana Nicholas Gotje ubotshiwe wamiswa enkantolo izolo esedeswa icala lokuntshontsha inkomo ezingamajumi amabili lambili. Inkundla inye ithi njalo owayengumeli weHarare ePhalamende elilunga le-MDC Alliance kodwa waxotshiswa kuleli dali i-MDCT unkosikazi Anna Muyambo Kaseko. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani balandeli be-Studio 7, konke nabasakazi bakhona bonke nje. Yeah. Bakithi nami ngizathanda ukuphawula lapha okuncanyana nje engozwe kukhulunywa khona lapha emsakazweni. Bantu benkosi, ngizwa nje kuthiwa khona bekunokhetho ngomvulo olokukhetha amakhansila, kansila eGwanda, and then kwase kubonakala umnumzana uSiziwa enqoba lolo khetho. Okuthe ngemva kwemphumela leyo kwabonakala ama-MDC lawo esedlephana. Manje ngiyazibuza ukuthi hawu ziphukuphukubani lezi eziphonga uhamba nje zikhuluma nje sikhuluma sitshela abantu izinto ezingazwakaliyo ngoba kahle kahle ngithe mangibheka ngithi ngiyazibuza ukuthi kahle manje njengoba laba besithi ngokwabo labana laba besithi ngokwabo kanti vele uthe ubani omkhethile khonapho esiyamela lolo khetho ubani omthumile lapho uhambe ngaphansi kwayiphi inhlanganiso phansi kwaliphi ibandla uyazi la bantu bangixaka mina sazi bangixaka ukuthi kahle kahle into abayifunayo bayazi noma abayazi ungathi badukile impela le nto abayifunayo abayazi kahle kahle ukuthi bafunani kahle kahle bona empilweni so ke mabona bengela direction ngoba Mose ukudukisa abantu ya so ke hayi bengithi ngiphawule nje khona lapho nami njengomlaleli ngiyabonga ngilichakwane elikhulu khanya ncube esigabeni sakusuku ePlumtree amen kule ndawo
Sarbona, Nasagas, Vagastik to seven, Tanduribonga, Homsen, Jerome Kurugan Gagarwenza, Yokumayo, William Okum, Pumelpan, during a little Gangan, Domfana, Hale Joes, Tom, Towers is in demand, so those are praying demand, Nosakolan Impov, Angelomama Vantuana, Natural, and living alone. Indaba engiyoyila ile katumakhuphe wenzani kumbe ukhona udinga udinga umuntu ngokwakhe straight sesetshenziswa okubona ngakokwenza utsha abantu eqede lapho ethi uyabathathela le gama leliphathi kusani kunuku amakhuphe kahlukane nempilo zethu ngiyajabula masihluku sikawula so sisekwamanye amazwi sithwele nzima
Kanti sisesilwane lapha kule ndaba esingayitholiyo amateacher athi sibhadale imali ama 100 rand ukuthi abantwana befunde kanti baholiswa yithi umbe baholiswa igovernment athi bona beholi bond thina siyayithatha ngapi 100 rand le indaba isizwisa ubuhlungu sesilwane ngapha elupane amateacher shuwa kezweli isikhawu lathi kasisebenzi sihle eziphansi siyizigoga yithi esiphandela abantwana kathesa abantwana bayagula le mkhuhlane lo ungaka bakithi lama sanitizer lawa silawo kulokho othiwa kuvikela ikorola imaski kasilawo ngiyabonga umongameli
Sarbonani ku studio 7 linjani cela ukudlulisa umlayezo ke ku government cela u government athengele ama police izicathulo lokho sokuyangisa lokho elizwe nama police asekugqokile lo siyacela kakhulu u government athengele ama police izicathulo zomsebenzi ngiyabonga
ngiyalibingelela lonke balaleli be studio 7 lani lonke elisebenzela e studio 7 ibizo lami ngingusthole kwabulawayo namhlanje ngithanda ukuba ke ngikhulume ngodaba olubuhlungu udaba lwamanasa pensioners abahola iRTGS $600 kambe le imali uhulumende wezana uPF ubona ngani ile ngqondo uma iinflation isedlula 800% njalo indleko zendlu ngendlu imole elabantu abangu 5 kumele kube yi 17,000 RTGS As pensioners, we fail to understand why the government is so insensitive to the welfare of senior citizens. Government pensioners are paid well over 6,000 RTGS a month, plus they are paid in their nostro accounts $75, whereas NASA pensioners have no nostro accounts. Sifuna ukubatshela ukuthi umuntu wonke comes to an end. Because of age, please, kabasihloniphe besiphathe njengabantu. Sicela uhulumende asihloniphe. Siyabonga.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera usecele uZulu welizwe lakhe ukuthi ambekezelele ngoba ephakathi kokulungisisa umnotho. Ele Australia lona lithi lilakho ukuqhubeka livale imingcele yalo okwesikhathi eside ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uthi kasoze aphatheke kungxoxompikiswano yesibili emele ibe khona phakathi kwakhe lancintisana laye kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden mhlaka 15 ngeviki ezayo. UTrump ucunulwe ukuthi abaqoqa lempikiswano bazise ukuthi iza kwenziwa ngenhlelo zokuxhumana ngomabonakude ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kumpikiswano yakuqala, uTrump loBiden babendawonye kodwa umongameli Trump usuke wabanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19. Lanxa abakaBiden besithi bayakwamukela ukuthi ingxoxompikiswano le yenziwe behlukene, nanku phela umongameli uyagula. UTrump yena uthi ufuna babe ndawonye loBiden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akakumangalisi khona lokho ngokuba vele umnumzana uTrump, umongameli uTrump, yindoda ethanda ukuziveza iyisiqhwaga, umuntu olamandla, umuntu ongesabi imikhuhlane, umuntu ongesabi i-coronavirus, ongesabi i-COVID-19. Ngakho-ke akwethusi ukubona esenza ngalindlela, ikakhulu ngemva kokugula kwakhe. Ufuna ukuziveza engumuntu ongelandaba, ongethukanga. Ngakho-ke nxa sekusenziwa virtually, okusho ukuthi nxa sekusenziwa ingxoxompikiswano kusanele abantu bengekho sekusenziwe emakhompyutheni la ku television, kutsho khona ukuthi kasezukubonakala ubuqhwaga bakhe, ubukhulu bakhe, amandla akhe, kungesabi kwakhe. Yikho lokho kwenza ngayithokozeli le ndaba ngoba iphikisana lalokho ayikho khona, afuna ukuthi aziveze ikho khona.
Singabona eguqula umcabango yini uTrump esephatheka kulingxoxompikiswano?
Lanxa amathuba emancane okuthi aguqule ingqondo yakhe, kodwa kupolitiki ngeke uthi ngeke, ikakhulu nxa kusiza emuntwini onjengomnumzana uTrump esazi ukuthi uyakhuluma okunye enze okunye. Kodwa ke vele uxakekile, kakwazi ukuthi udaba lolwani uphathe ngayiphi indlela, phatheke yini kwengxoxompikiswano kumbe angaphatheki, ngokuba usekelo akhe nxa kuhlolwa abantu lubonakala luyawa kakhulu. Ngakho-ke kule ngozi yokuthi angaphatheka kungqokompikiswane, usekelo lwakhe lulimale kakhulu kakhulu, kusiya ngokuthi luphathwe njani. Angaphatheki kungqokompikiswane, usekelo lwakhe luwe kakhulu kakhulu. Ngakho-ke uzabe xoxa nama-advisors yakhe labangane, bebonisana ukuthi enze kuphi kwakhona. Yikho lokhu azagcine kwenzile, kusiya ngokuthi abone esebona ukuthi yikuphi okungamsiza ukuba aguqule lokho esikubona kusenzakala ukuwa kosekelo lwakhe.
Nxa ingekela ukwenziwa, ubona lokho kungaphazamisa yena uTrump kumbe kungaphazamisa uBiden kumbe ubona kungabasebenzela?
Sekuwulutshwane okungatshintshwa yidibheyithi ingxoxompikiswane lezi. Ngakho-ke nxa ubuvela phambili uyathanda ukuthi uhlale ungayanga phikisana, ngokuba ungagcina uzigwenxa ekukhulumeni kwakho. Kanti nxa usemuva ungathi awuthi ngiyezama kancane njalo ukuba ngithole ithuba. Bobabili ingxoxompikiswano isengabalimaza, bobabili ingxoxompikiswano isengabancedisa, kusiya ngokuthi izabe izaphathwa njani. Kodwa abaningi vele abantu hhayi sebekhethile ukuthi bazavotela bani, sebelinde usuku ama-independent lama undecided yiba bangalungiswa ke ingxoxompikiswano, kusiya ngokuthi iphathwe ngayiphi indlela.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamajumi amathathu lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Kusungulwa umbukiso wamabhayisikopo amayelana ngombhuqazo wekukurawundi kobulawayo namuhla. Abazali bakhala ngokuthi ngabe uhulumende uyesula imihloliso yalonyaka ngoba kulalutho olufundwe ngabantwana. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.